sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
isiphansi indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathelisi silahlekele ngelinye ivenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni, abanye babo besithi bathwele nzima.
Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo, njalo balobise, babhalise, bazakale.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. Ikomishini ehlolisisa okwenzakala kukhansili yaHarare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili kubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni, abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye leyelizwe, okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo ikuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold, bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athwele nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexotshe umsebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Incwethi kwezomnotho zithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwe-ZIG lokunye. Sixoxe ngodaba lonkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi khansili isusa abantu abathengisela emgwaqweni, kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu i-continue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu esethengisa enjalo, kwisithi khansili indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-bread winners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali, imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini seliwisa amabhizimusi la amakhulu okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwode ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hayi lezi singadlula lazo ngezeridethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusika futhi le roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisethwa sezikonsukethwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlofu, umsekeli kasodolobho lakoBulawayo.
Lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi abantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngapha endaweni ezisemthethweni ikho ke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke esikufunayo ukuthi kube le order edolobheni kwezindawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo abanye phambi kwezindlu zabantu kusuka ke kube yibuchapho obukhulu kungasahambeka edolobheni kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo ikho ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona ke sibasusa
ye kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende ukuthi kulabo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala la mabhizimusi lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho
izizathu eziningi okokuqala yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale so ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi okwesibili sifuna idolobho lihlanzeke
umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kasodolobho wakobulawayo ubexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eseCity Hall kobulawayo kodwa umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi uyakuphikisa lokho
bonana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abazenza ngokwebhizinisi indaba ngisho njalo ngoba amabhizinisi aqasukwa kudala aqasukwa ngabo ye 2000 amabhizinisi aqasukwa kudala kakhulu babengabantu abathengisayo abantu abaningi abanawo abavula amabhizinisi lawo sokusebenza ngabantu abaphelelwe imisebenzi basuke siyazama ukuthi baqalise impilo katsha ungakhanyela amakampani amaningi avalile ungakhanyela sibuyele emuva mebhe ngabo 2010 sisiyale ebevele evala esuka siya kwezinye indawo engavaliswa abantu abathengisayo ebevele inamba lawo ebevele liphansi so ukuthi sithi khona yibavalisayo unamba nawo siqiniso yebo kukhona ababekwenza njengokuthi bahlale phambi kwezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo angenakani ukuthi kungaba yimpangela yokuthi amakampani abesevala ezimbabwe ngibona ngane akusikho yebo kumele bathengise laba amele bethengisele khona bethiwe indawo idolobho siseyelabo Bulawayo belamanye amadolobho abeneindawo ethengisela kodwa-ke ukusithi yebo amakampani avala elizweni lonke mina ngibona ngani hhayi akusikho amakampani bevele evala kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini
ubona ubona zani amakampani avaliswa kuyini indawo evala kangaka
ya mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona isithi bisazenzakala elizweni abantu basuka bavala baswelakala bebe-investment so ngomnakalo wami engxenye ikubona abantu kungaswela mali elizweni sethu abavela kusela mali sosalnasela nto othengayo phela akusela business asifanelise kwezinye indawo bonakale yikho yimbangela yangkhona
singathi manje khonoku kube kubotshwa abathenga bethengisa impahla ukuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe kuyasebenza khonoko kuyenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho
ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa anomthetho ovele ofakiwe ukhona kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakobulawayo lapho engikhona zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizozokuwa lapha zebe zisuke njani bangaphi-ke labo kumele bebengamehlo bekhangele ukuthi impahla ziyavinda zingangeni ukuze ebebhadale lezo mali nxa bekhona abantu abagangayo abakhotshisa impahla kumele babanjwe yes kodwa-ke zizezifike zingene ezitolo kunganamuntu ozibonayo hhayi ngibona ngani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo ngibona ngani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngaphi kwenza ukuthi impahla zize zifike la ngoba sebelokhu sitritha ama-symptoms singadili lendikimba yendawo
lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma loGibbs Dube we-Studio 7
The voice.
Ikhomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobha leHarare ibikwa isivumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobha. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikhomishini le yakhethwa ngumongameli yamasomnaka kanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. Umafume wetheswa umlando wokufumbathiswa ngamankampani athiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubikwa waqambela ikhomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikhomishini le ihambe laye kukheli ayipha yona izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo wasesithi waphambanisa ikheli esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphendula umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekhomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama-renti lama-renti kukhansini. Kuthela leyo imali enlutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo isevisi esiyikhangeleleyo kucity council ingatholakali. Ingakhangela amarodi, amasiweji, ukuthwala kwengcekeza lokunye okuninginingi esikhangele ukuthi ikhansili kumele ukuthi isebenze isincedise. Kakukho kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho, kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo. Akusiphathi kuhle si
kwabezomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi.
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho ngabathathe amanyathelo. Ophambanisayo itholakale ukuthi kulecala ngabotshwe, atholisiswe, anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe, kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lwenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele report Cheda Commission le. Singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi. Sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane namakhansela nezisebenzi zikakhansili ama-director ukuthi sixoxe ngaludaba. Sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi ikhansili kayimanejwa kakuhle, kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela kukhansili.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kiev, Odessa lePoltava, lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu, 3,000 eGoma eDRC selokhu kuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke be-M23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi iphathelane leMelika uMongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathunyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalumbono. Sixoxe lolandela zombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi nomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlenge saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries ukuqala. Bekuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana kufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu abasefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke bayenga. Okuyinto engalunganga le i-decision leyithethwe nguDonald Trump esibona ukuthi aso decision kaDonald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli wase-Israel.
Amazwe afana labo Jordan labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwe la?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi kuqale kube ukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolohlupho. Kube sokuthi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube ukuthi i-SADC yiyo esondela kulolohlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le ithizwe izosiza ilizwe elikusadak. So okuyinto eyabitshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe nesisombululo sayo lento leyo andibani ukuthi yena bese buyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani eza kwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakazise ukuthi yena athi abantu basuke lokhana nje liphutha elikhulu alenzayo njalo yinto nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekiyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona baprepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebese bezala ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekwelebhilithane. Uyaxokozela kubandla lezano PF kulabanye abathuma ngamele Emmerson Mnangagwa kumele qhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazelo ludaba Kips TV Studio 7 ixoxele lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula le ngxoxo.
Ukumanga
ezimangalisayo ukuthi kathi abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kathi yona izalo PF party eyiyona eyabuya le democracy iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani ngoba abantu nxa besizwa ubuhlungu mbonani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu ngoba abantu bezwa ubuhlungu amashopu avaliwe konke kokubi konke ongakukhumbula kukhona kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspend ukuthi indaba bekhuluma njalo
ye asikhulume njalo khona ngakhonoko golide kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu ukubandla lenu kambe sokuhamba njani sizokuthiwa ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga ngena khonapho kolethi mzwile njalo Goswami
iZanu PF libandla eligayidwa yi-constitution yalo eli-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngenye into ubusuthethisa uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khonokwa siyakwazi ukubana vele silibandla leZanu PF so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo singayicabanga ngendlela ethiyeleyo but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esho ukuthi a dignified way ngesingisi ukuthi kona nxa ungazwaneli le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo especially i-leadership uthethisa i-leadership into vele engavunyelwayo eyinto ekhona ku-constitution okwazi kwayo ungathethisa vele uyabesuzifake usimo sokuthi kona sokumele kube lesijenziso esisize esikhona esibehlelayo ukhuluma ngokuthi mina hayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusho kucala lokwana yikho ubona even ungakhangela ku-conference yethu sayenzela lapha koBulawayo wathi kukhulunywa nge-resolution leyana wabuza ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama umshinkule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani lakho lokhu na akula muntu owakuphikisayo sisokuteni khona pani so thina sibhulema ukuthi uma sokunjalo i-majority rule yiye eyenzakalayo njalo usesekhona pho mhanambi njani
udaweni
ukhuluma ngendawo yamashopu avalayo lani lani mina ngiyengakukudikisisa khona kwana ngakhangela ungakhangela kathesi uhambe ko-TM ngale lamaphile mpeni amashopu abo agcwele izinto zeo zonke zikhona kodwa usiyabo okay ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni lasiko kakahulumende asokwani ngokwe-management yabo yako-okay konakale ababuzani kona baphatha njani izimali zabo bayezenjani ngoba mina ngizwile ukubana phale zikweleti lama-supplier banikwa ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yini so yabufuna usupplier abeloko ekunika izinto wena ungabhadali na
yes yakuzwa golikanti
lezanu pekuhulumende njengoba ngitshela nje hamba ngatem lako-pick and pay kugcwele kwezinto kana vele amagrosa
aphendule khonapho-ke
olide sikubonile e-national heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo owen muda bathi ebekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi kayikho ku-constitution ngisho laselizweni lo president la uyakwala khonokho ukuthi kafuni kungena kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu uzeni laba yi-freedom of speech kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba so kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo
ye khonapho ke golide
mhlawumbe ngawungizwanga kuhle ngithie mina abantu akumele angasilwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yotona asikwaleni sihlonipha asikuvumeni sihloniphana kuphela okwenza ukuthi umuntu azagcine esefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa ukuza amagama zikhuma kwabanye bethu labana bese bethethisa ku social media yabo akusiko ukuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akula muntu ozawuxothela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo asoze sicabange okufana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
olide nxalo ethiyena uvice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona ku right yini why engaqhathendwa lo muntu why engaxoshwa lo muntu
angizange ngike ngizwe njengayilalela isi video lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma ngosibanisi uvice president umpanduki bebedlabela ingoma lalikhona bethi mpanduki mpanduki bazange bekhulume igama lomuntu
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma ukudalela ZANU PF Central Committee lo mnumzana Greater Svanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sobe isikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho lwa 2023 lwayenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezimbabwe manje abakhathali ukutshontshwa ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isisekelo sombuso ukuze qhubeka hlale yini ayenzela abantu okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone ngoba okokuqala amabhasi amalaitsha lezinye izimoto zihambe imini ebusuku abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kule ndlala kahlekahle yini asiza ngabantu into ebambekayo ngoba siyabona nezibhedlela abantu bayafa akula mithi ezikolo bakhuphula izischool fees yonke into yabo nje angazi ngumbe yimithelo leyo usizo lwabo alwenzela abantu yimithelo leyo ayegachwe phezu kwabantu inqwaba yemithelo akuyiyona abayitshontshayo imali yakhona abalokhu bethi 2030 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu abazama ukubuya lento ebambekayo siyibone ukuthi yini le abathona 2030 bafuna iqhubeke bayenzela abantu
ye kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle ye i-odi yami le engathi ningayidlala ngiqondisa ku-minister of finance Mthuli Ncube lo baba uChuma laphana odi yena uzaba upresident lo baba uGawule layo odi i-minister of ku-committee ye-ZANU PF mina ngazi ukuthi iba bangamaminista njani bengakazi bebonakale ngisho la ku top 6 kumbe ku top 12 uma ukuthi khona ezani PF uma itshintsha ubuholi noma iorganize into zobuholi kwathi kuphuma umnanga kwabe ekhipha umgaba angizambone lo head indebele lalikhona waphana ku top 6 yakhona la manje ugezani babhizi kuthiwa ugezelani kumbe ugezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezani bangamashona bodwa
Studio 7 linjani. Hayi thina siyaphila. Hayi siyabonga izihlelo zenu ezelisipha zona. Siyabonga iloba lisithi akulalo khuzeni labo lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelayo abake besekele thina. Laba abathi he umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina abanye. Sihleze egangeni lapha siyahawula. Besethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli ilizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile sithwele nzima. Besethi kwakhona ye siyamfuna. Hayi abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima abantwana baye ezikolo baxotshwa benziwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nale umnangagwa uright. Uright kibo abanye ayikhona kithi. Siyathi sonke abathi bona. Ngiyabonga.
Studio linjani Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Afuna ukube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Unangawo kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-ovedi. Kasuke vele siyakwazi ukuthi kubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni sesidiniwe ngabo sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungelanto etshintshayo. Laba bathi iprojekthi ofana aqede emnangagwa yiphi yakhona ubayakhela izindlu yini. Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesitshaye kwazwela olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.